Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olambulela ngenkulu injabulo emsakazweni we Studio 7. Ngomvulo mhla ku 5 kuNcwabakazi 2024 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje uMongameli Emmerson Mnangagwa uthi kulabantu abaphiwa imali ngamazwe aphandle ukuba beqambe amanga ngelizwe bengafuni ukukhuluma okuhle okwenzakalayo.
UMnangagwa akakhethwanga ngabantu, yikho ke esisebenzisa udlame ebantwini athi bona ngabantu abakhe. Akulamzali ongathi yena kulezi vakathi eqalisa ukubopha abantu nokuhlukumeza abantu.
Izakhamizi zemaphandleni zithi indlala ilokhu ibhahile njalo izifuyo ziyacuba njengoba amadamu engasela manzi.
Inkomo sezilimele, azila kudla, uyakhumbula izulu kalinanga, akula manzi, akula nkotha, inkomo sezisidla inhlabathi, akula nto ekhona la.
Ingcwethi kwezampila kahle sesikhuthaze abesifazana abaqala ukubeletha ukuba bagijimele esibhedlela nxa sebehelelwa ukuze umntwana engadinwa, ngoba kulakho ukudala ukuba isinye sibhoboke sigcine silesilonda. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Sokungasensuku zatshwala ukuba umhlangano we-SADC Summit wenziwe kweleZimbabwe kulinyanga, uMongameli Emmerson Mnangagwa uthi kulabantu abaphiwa imali ngamazwe aphandle ukuba baqambe amanga ngelizwe bengafuni ukukhuluma okuhle okwenzakalayo. Lokhu kuza kulokhe kubotshwa labo abacatshangelwa ukuthi bafuna ukutshengisela ngesikhathi somhlangano we-SADC, kubika uMlondolozi Ndlovu.
UMongameli Mnangagwa ubekhuluma esemathuneni e-Heroes Acre e-Harare lamuhla kungcwatshwa owalwa ukumpi yenkululeko ekuviyo le-Zipra uMnumzana Makhethi Ndebele, owayesazakala ngebizo lempini elokuthi Jack Mpofu. UMongameli Mnangagwa uthe kulabantu abafuna ukubuyisela ilizwe emuva bengakhangeli okuhle osekwenziwe kulungiselelwa umhlangano we-SADC.
Kuningi okwenzakalayo okubuyisela emuva esakulelayo ukulwisana lathi lokhu kwenzakala ngendlela ezehlukeneyo ezigoqela amanga aqanjwa ngelizwe lethu. Kuyangisa ukuba baphiwa imali ngabantu baphandle kwelizwe ukuba bengakhulumi okuhle sikwenzayo kumnotho wethu.
Amazwi kaMongameli Mnangagwa aza ngesikhathi sokubotshwa abantu abadlula ikhulu lambili phambilini komhlangano we-SADC. Uhulumende athi bafuna ukutshengisela nokuphazamisa umbuthano lo, kodwa inhlanganiso ezizimeleyo laba babandla aphikisayo bathi kuyamangalisa ukuba uhulumende wesabani njalo kungani engabophi labo abafuna ukuphazamisa ngokusemthethweni hatshi ukubethusela. Omunye wabakhulume amazwi lawa ngumnumzana Gift Ziba, owayekubandla le-CCC yena othi ukusobala ukuba uhulumende ufuna ukuthatha ithuba le-SADC ukwephula amalungelo oluntu.
Inkinga esilayo kwele Zimbabwe ukubana uhulumende okhona akavotelwanga ngabantu. UMnangagwa akakhethwanga ngabantu, yikho ke esebenzisa udlame lodlakela ebantwini athi bona ngabantu abakhe. Akulamzali ongathi yena kulezi vakathi eqalisa ukubopha abantu lokuhlukumeza abantu lokubavala imlomo. Ngikhuluma lani kunje ama-activist wonke amaningi kwele Zimbabwe yonke indawo jikelele kubotshwa abantu bahlukunyezwa abanye babda.
Amazwi kaSiziba asekelwe yingcishi kwezombusazwe ekubandla le-People's Unity Party uMnumzana Ebert Jamuka.
Na siyahlukumezeka kakhulu nendaba yembuso wepathi yeZANU-PF, ukuhlukumeza ama-politicians, ukuhlukumeza ama-activists, ukuhlukumeza abakhokheli be-ATUS nabanye bama-organizations are different nenxa ye-SADC.
Ngeviki edluleyo uhulumende ubeke imbiko ethi uzakwenza konke kusemandleni akhe ukuphazamisa imizamo yalawo athi izitha bafuna ukuphazamisa umhlangano we-SADC. Ekhuluma ngomunye uMongameli Mnangagwa uthe uMnumzana Ndebele wayeyindoda eyayithanda ilizwe layo njalo isebenza ukuzehlisa ukukhulu esithi abatsha kumele bafunde kumpilo yakhe. Omunye wafundiswa umsebenzi webutho okhulume ngaye ngumnumzana Edmund Moyo, yena owake waba ngumsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso yabalweli benkululeko iZimbabwe National Liberation of Veterans Association.
Ongasomiyo nge-revolution wajoyina i-revolution esesemncane, thina zisiya ku-revolution sonke sedlula ezandleni zakhe. Iningi lethu sonke satrenwa nguye uJack. Yibo babesifundisa ukuthi uziphatha njani ukuthi ube lisotsha elipheleleyo ngoJack Lang. So sikhathazekile ngokubhubha kwakhe, badika siudawuthi ube deserve ukuba khonapo.
Umoyo usekelwe ngomunye owala impi yenkululeko ekuviyole Zipra, umnumzana Jabulani Sibanda.
Kodwa bona ubuqhawe bakhe labanye aqalisa labo baba ngabokuqala ngama-mid-60s ukuthi behambe beqalisa impi yenkululeko. Khangathi kwakunzima kangangakanani ukuqalisa ukuyafundela ukuthi ndiza kuyadingelwa umgobho, ngingathola lowo mgobho ngibuye ekhaya ngizokulwa. I-training yangibona babe lobunzima engqondweni, belobunzima entweni yonke, kodwa ngesibindi nangokuzimisela balwa impi yenkululeko sasalithatha ilizwe
lethu. Umuyi umnumzana Ndebele wathetshulwa yingwe ngomnyaka ka-1942 waya empini ngomnyaka ka-1967 engomunye wabakuqala abahamba empini elabanye bakhe abagoqela omunye omnumzana Nikita Mangena noLookout Masuku kanye lomnumzana Ambrose Mudiniri omela isigodlo seZimbabwe eRussia. Eseqede ukufundiswa izifundo zebutho walwa endaweni ezivalisa iVictoria Falls laseWange, lapho atshengisa ubuciko obukhulu. Umuyi yena owayekudalela phezulu leZipra eleZipra High Command ubika waba ngokugcina ukubona umkhokheli weZipra umnumzana Nikita Mangena engakabulawa zinhlamvu okuthiwa zathunyelwa ngabamhlophe. Ubhubhe ngomgqibelo kuvike ephelileyo esanzini wakhe eCountry Park kobulawayo, watshiya umkakhe, indodakazi yakhe labazukulu ababili. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Abane abalwela ilungelo loluntu ababotshwe ngeviki edluleyo eHarare ngemva kokukhitshwa endizamtshineni eya eVictoria Falls balokhe bevalelwe esitokisini njalo abakhululwanga ngemali yesibambiso eyebail njengalokho obekukhangelelwe ngamagqwetha abo. Abane laba babalisa omnumzana Samuel Gwenzi, Vusumuzi Moyo, lo Robson Chere, lo Nkosazana Namatayi Kwekweza. Igqwetha elibamela umnumzana Jeremiah Bhamu utshele iStudio 7 ukuthi umnumzana Chere ulimele kakhulu njalo baziswe ukuba engelatshwa ngolwesibili kumbe ngolwesine kuphela sokulo dokotela wejele. Uthi ukulimala kwakhe kungaphazamisa ukusebenza kwezinso zakhe. Uthe abatshutshisi bayaphathana ngabomo emthethwandaba kuze kusale kungela sikhathi eseneleyo esokukhuluma ngebail. Abanye abalokhu besesitokisini babalisa abebandla le-CCC ababotshwe ngenyanga edluleyo, umnumzana Promise Monkuli eWange, ummeli Moyo kobulawayo, lesizalwane se-Check eMaswingo, umnumzana Lucas Levia obika wayesethula imbiko engamanga. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umnumzana Mbuso Fuzwayo olwela ilungelo loluntu njalo engumqondisi wenhlanganiso ye-Ibhetshu likaZulu.
Okuliqiniso, as long as besejele benganikwa i-bail okulilungelo labo, le constitution ibanikeza lawo mandla, mbona ngazathi kuyabonisa ukuthi ilungelo labo liyephulwa. Ukubuya kwe-SADC lokho kuyethusa ngoba ekugumeni uma kuthiwa kuzaba labantu bemzini abantwana bekhuzwe ngenduku ukuthi dlalelani khatshana okuyikho kwenziwa ngohulumende kuyethusa. Abantu kuyabe kukhangelela ukuthi uma kuzabuya abantu bemzini wonke umuntu etholakale ejabulile, kodwa okuba khona kwesadakhe elizweni mbona ngazathi sokufake uhlukumezo kakhulu ngoba abantu abaningi basejele, abantu abaningi amalungelo abo ayiphuliwe. So kangiboni ukuthi kuphathisa ngani. Even kwezentuthuko ungayikhangela i-concentration yonke ifakwe ku-one indawo ukuthi ilizwe lithuthuke ngokufanayo, kakusenzakali okuyinto engahle.
Siyabona ukuthi ugatsha lukahulumende olubona ngokwenzakala ekhaya kanye layo umongameli Mnangagwa lokho ebegcizelela ukuthi labo abafuna ukuqoqa ukutshengisela kumbaba bacabangela ukuthi benze njalo bengalokothi bekwenze
okuthiwa ngumongameli uMnangagwa kuyadanisa akulababa osoke wathi ekhuza abantwana ebakhuze ngentonga ikakhulu obaba ukuthi ethi abantwana indaba befuna ukuthi bekhulume okubahlukuluza kodwa kakumangalisi uvele yena ulembali yokuthi ungumuntu oza oncindezelayo obusa ngochuku kodwa eqinisweni labo abesadaka ababuyayo ukuthi sebekwazi ukuthi abantu bayahlukuluzwa ngokubuya kwakho lokuthiwa yi-DA bekufuza ukuthi bezibuze ukuthi uma besiya khona ngale abantu sebehlukunyezwa kuthoni ngayo yona isadaka angikhangelelanga ukuthi kuzaba khona untshintsho ngoba la isadaka ingani ngeyabantu abangalaqiniso ingani ngeyabantu asebehabule umoya ongayisiwo umoya wokuncindezela umoya wokuhlukuluza so uma bonke sebehlezi ezihlalweni ngokuhlukuluza ungayikhangela ibandoda lilikhulu eSouthern Africa i-ANC kumbe ne-African General namhlanje libandla lalo eselibusa nzima so ngilethemba lokuthi selizabuza ukuthi kubuswa njani ngokuncindezelo ngoba wonke umuntu uma selahlekelwa ngamandla ubonakala ngokuhlala vele emchokotho esengokuhlala efaka ama-threats lokho kwenziwa ngumnangako kuyakutshengisa ukuthi hayi asiyonkokheli yabantu inkokheli yabantu kayihlalise ethusela abantu
kungathini ngokuphathwa kwalabo abesejele abanye ababikwa kufanele belatshwe njalo lokhu kuphuzwa ukuthi bephiwe ibheyi
ngibona ngazathi kule nto yodwa uma sikhangele indlela kusukela ilizwe lokhu lathatha uzibuse kumbeni ngesikhathi samabhunu kodwa kakhulu sikhangelele uhulumende ngohulumende ohlezi encindezela abantu ngohulumende ilungelo loluntu ongalihloniphiyo ngohulumende nje nesingathi yena uyakuthanda ukuthi abantu even befele emajele akhe ngohulumende ongalabuntu so ukuthi abantu bafuze baye kwelatshwa kwaziwa ngohulumende oyabe esilalela ehlonipha amalungelo oluntu kodwa owethu hayi
lo ngumnumzana Mbuso Fuzwayo olwela ilungelo loluntu njalo engumqondisi wenhlanganiso ye ibhethuli kaZulu sixoxela ye ekubulawayo izakhamizi zesilobela zithi kona inkabazwe indlala ilokho ibhahile njalo izifuyo ziyacuba njengoba amadamu engasela manzi izakhamizi lezi sithi akusela manzi ahlanzekileyo njengoba zinatha ndawonye lezifuyo ukuze sizwe okunenga lolu daba uThabo Kancube we Studio 7 usanda ukuxoxa lo councilor ka ward 28 esilobela uAlderman Willard Moyo
isimo sendlala hayi asimanga kuhle baba Ncube sikhangela kakhulu uluhlu lwezifuyo izifuyo akusela inkomo endaweni ka ward 29 inkomo sezilimele azila kudla uyakhumbula izulu kalinanga akulamanzi akulankotha inkomo sezisidla inhlabathi akulanto ekhona la ezifuyweni sisebunzimene bese usithe ohlangothini lwabantu ibikhona sibili indlala kodwa isingani ingconywana ayiphelanga ikhona siphakathi kwayo sibili kodwa ingconywana ngoba ihulumende ike yasinakelela yasinakekela yamalanga adlulile yambalwa yasiholisa ukudla njengesigaba singenise imizi yonke kawad 29 umumbu odlula i-50 kg ngomuzi 50 kg kweminye imizi 60 kg kweminye imizi 70 kg kungenile ukudla isithwala umumbu kahulumende uvela ku-social welfare ikwesi kubongayo sibili kodwa ke ayisimo sibi baba Ncube isimo sibi sisese lovalo olukhulu ukuthi kambe sizaphutsha njani sisiya phambili
ngaphandle kosizo lolu oluvelayo kuhulumende kulezinye inhlanganiso na eziphathisayo
usizo oluvela kwezinye inhlangothi alukho asila ngitsho sizo sikhangelwe yihulumende yethu iyo yodwa okwakathesi elokhu isabona kwaqalisa uhlelo lusaqalisa abantu besathola ama 10 kg ama 15 kg okudla kwakhwela kathesi ihulumende yasinika sokungezelelekile isilinganiso sokudla
pho izifuyo zona amanzi amanzi lenza njani?
Akula manzi ama izifuyo zihamba zisiyaphandelwa emfuleni kugwelu echebechebeni ezinye zihamba siyacongolozela kungamadamu kwethu okuningi sokwagqibeleka sokuludaka lodwa sesiphongahamba siyacongolozela abanye mabakotshoza eziboraneni lazo ezilamanzi amalutshwane zindala iziborane lezi zifuna ukuvuselelwa zibe zintsha so izifuyo emanzini sokulobunzima kakhulu kakhulu obumangalisayo ngenye into esiza siqedela izifuyo sezisifa nje zibulawa yikoma amanzi semalutshwana izizibe emfuleni izulu kalinanga kazanga zibe lamanzi.
Lo ngu-Alderman Willard Moyo ukansila ka-Ward 28 esilobela ubekhuluma ecingweni loTabo Kancube we-Studio 7. Ingcwethi kwezempilakahle sezikhuthaze abesifazana abaqala ukubeletha ukuba bagijimele ezibhedlela nxa sebehelelwa kuze umntwana engadinwa ngoba kulakho okudala ukuba isinye sibhoboke sicine sesile silonda. Lokhu kubikwa kubangela ukuba umthambiso ucine uvuza lengcekeza iziphumela santando emkhuhlaneni wokuthiwa yifistula, kubika u-Anastasia Ndlovu.
Umkhuhlane wefistula okuyikubhoboka kwemithambo esendleleni yomntwana okugcina kubangela ukuba imithambo yesinye ibhoboke uyelapheka eZimbabwe. Usikhwica mfundo solwayo ngwenya ingcitshi kwezokubelethiswa kwabomama uchaza kabanzi ngefistula.
Obstetric fistula le iyenzakala nxa umama ebekulebha isikhathi eside. Umuntu kumele abekulebha xa eqala ukubeletha ama-hours angu-13 kokuthi laba abanye sabake babeletha ama-hours alitshumi. Ngikuthola ukuthi hayi umuntu uyekeliwe amalanga amabili amathathu lokhu ekulebha ikakhulu endaweni ezikhatshana umuntu edinga i-transport ikhanda lomntwana libe selifithizela-ke ngaphansi izitho zomama kuze kube nezikhala ngapha endleleni yomntwana kuthiwa i-birth canal kube lesikhala esiya esinyeni. Yikho-ke amanzi umthambiso uyabe usuvuza udlula-ke uvela esinyeni udlula lapha endleleni le ehamba umntwana iphuma phandle.
Udokotela Ngwenya uthi ifistula iyelapheka eZimbabwe.
Nxa isithe ikhona-ke le obstetric fistula umama kumele athunyelwe esibhedlela ezinkulu ama-central hospital ekhangelwa-ke kuyake kuthi nxa inyanga ezintathu sezedlule ayenzwe isejari yokuvala leyo nkinga. I-obstetric fistula-ke into embi kubomama ngoba abanye nxa bengatholanga uncedo baya behamba sebenuka umthambiso abantu bengasasondeli phansi kwabo labantu besilisa bengasabasondeleli kwenze kube kugcine kusithi ingqondo zabo sebebe indaba le okuthiwa yi-depression. Yikho-ke kumele sibancediseke omama abale obstetric fistula.
Usekhuthaze abesifazana abazithweleyo emaphandleni ukuba behlukane le mithi abangayiphiwanga ezibhedlela uma sebehelelwa.
Abantu emaphandleni endlela ikakhulu indawo ezikhatshana siyaxwayisa ukuthi omama bengaze baphiwa imithi esintwe njengabo sihaqa kumbe lokho okuphuma endlovini ukuthi kuthiwa umuntu abelethe kuhle. Bephangise beye esibhedlela bengaze bagcina umuntu ekhaya lokhu ekuthiwa uyahelelwa evalelwe edumbeni. Lokho yikho kwenza ukuthi ikube le-obstetric fistula. Kwesinye isikhathi umntwana ufika esetshonile indaba yona leyo kungahambi esibhedlela. Labo mama abanye bayatshona ngendaba yokuthi kuba le-infection sigcine silahlekelwa ngumama konke lo mntwana. Into enzima kakhulu engamelanga ukuthi abantu bayenze ekhaya bezama ukubelethisa abantu.
Ukhansila ka-Ward 16 kobulawayo unkosikazi Greta Gumede uthi bebengazi ukuthi ifistula iyelapheka njalo sebezananzelela kakhulu ukulimukisa abesifazana ngalo umkhuhlane.
Mina ngithi ngohlelo lwaselufundele namhlanje kimi ngibone kuqakathekile kakhulu ngoba omama abaningi bahleli ezindlini behleli lezifo abangazi ukuthi zeneliswa ukwelapheka bakhona ukuthi belapheke kuyimfihlo yakhe lo mkaki. Njalo umama uyabe sehlukumezekile ngoba uyabe sehlukumezekile kwempilo yakhe yonke ngoba uyabe engasenelisi lokuthi ahlangane lo mkakhe ngenxa yesifo seneso yabe selaso.
Umqondisi wenhlelo kunhlanganiso elwela ilungelo loluntu e-Amnesty International, unkosikazi Nokholo Machazi, uthi inhlanganiso yabo ilohlelo lokulimukisa lokwelaphisa ifistula eZimbabwe.
Siphakathi kohlelo lokuhamba silimukisa uZulu iZimbabwe yonke jikelele ngomkhuhlane we-obstetric fistula. Njalo silabantu esesike sabanceda impilo zabo sezibe ngcono kakhulu emva kokuthola usizo beselapha uhlupho lwe-obstetric fistula.
EZimbabwe ingcitshi ezelapha ifistula zitholakala esibhedlela seMashoko Mission Hospital leChinoyi Hospital. Abenhlanganiso yamazwe omhlaba ebona ngezempilakahle abeWorld Health Organization bathi abesifazana abedlula isigidi esisodwa i-1.2 million e-Afrika le-Asia balefistula. Inhlanganiso ye-Amnesty International iphakathi kohlelo lokuhamba ilimukisa uZulu ngomkhuhlane wefistula njalo ithi kubiza inkulungwane ezinhlanu ukuthi owesifazana athole ukwelatshwa. Abebambelela Arts Ensemble labo sebelomdlalo olimukisa ngomkhuhlane wefistula. Ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umsekeli kaMongameli weMelika njalo enguye okhangelelwe ukuthi uzamela ibandla leDemocratic Party kukhetho lokudinga uMongameli weMelika, unkosikazi Kamala Harris, ubikwa ezakwethula umsekeli wakhe azancintisa laye kukhetho lolu. Ukhangelelwe ukwethula lokhu emkhankasweni wakhe wangolwesibili ePennsylvania. Kusenjalo, owayengumongameli weMelika uMnumzana Donald Trump ukhiphe umbiko ekhuthaza ukuthi kutshintshwe indawo losuku lwengxoxompikiswano ekhangelelwe ukuqhutshwa ngenyanga ezayo. Ukuhlaziya lolu daba, uThabo Kancube weStudio 7 uxoxa lengcwethi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Masimba Kuchera osebenza lenhlanganiso yeCenter for Disability Rights.
Esukhangelwe ukuthi uHarris uzadinga umuntu ongamnceda ukuthi awine kwezinye indawo angaba lodubo laso. So khathesi abakhulumayo bathi nxa amademokrats efuna ukuwina i-White House kumele badinge usekelo kuma-states anjengePennsylvania, anjengeMichigan, anjengeWisconsin. So uHarris uyabe edinga umuntu ongamncedisa ukuthi bawine lawo ma-states nxa efuna ukuya e-White House.
Isinqumo aza sithatha kusasa lesi singaba lomthelela onganani emkhankasweni wakhe?
Ngibona njenganoHarris uyabe ekhangelele ukuthi umuntu ozamkhetha kusasa uzanceda njalo ukuphakamisa ukuthakazelela ukuvota kwabantu, njalo uzanceda ukuthi ahuke abantu abangalethi imali kumkhankaso wakhe. Uzananzelela ukuthi ama-elections ase-America afuna imali eningi. So bayabe ukhangele njalo ukuthi umuntu ozabuya lapha engaba yini le ndlela yokuthi labo bazuze imali eningi eyokuthi ba-campaign.
Kwelinye icele sibona uMnumzana Trump ozangena kukhetho emele ama-Republicans yena esithi ingxoxompikiswano yesibili kufanele itshintshwe isuka ke e-ABC News isiya e-Fox News esithi kufanele kutshintshwe indlela eqhutshwa ngayo. Likubona njani lokhu?
Usukela kudala siyakwazi ukuthi uTrump ubethakazelela i-Fox News ngoba uthi yena nxa i-Fox News ikhuluma ngaye ekhuluma into ezinhle kakhulu ngaye. So uyabe ezama ukuthi abuyise leyo ngxoxompikiswano ku-station engayenza ukuthi laye aphume engumuntu owazi akwenzayo, ngoba i-Fox News siyakwazi ukuthi nxa iriporta laphana iriporta njengani iyasekela ama Republicans umbe iyasekela u Trump.
Lo umnumzana Masimba Kucheva ingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo isebenza lenhlanganiso ye Center for Disability Rights ubexoxa lo Thabo Kancube we Studio 7 esebilitane. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu linabalaleli bethu kumlayezo elisithumele yona nge-WhatsApp.
Sithiyo bakhuluma ukuthi abantu kufanele bebotshwe abakhoza udlame, abantu abakhoza udlame elizweni, abantu bakhala amalungelo abo, sokuthiwa bayibotshwe babotshelwani bona abantu belamba. Kanti umntwana asithwele nzima sayesakubona ukuboswa ngazinyoni straight.
Studio 7 ngicela ukubuza ukuthi umthetho yiwo yini olomvumo yokuchaya umuntu, umthetho yiwo yini olemvumo yokubulala umuntu? Lokhu ngikhulunyiswa ukuthi ngiyabezwa abantu bezano bathi khona amapolisa afata chaya abantu ebalimaze, loba abantu labana belimele umthetho otsho njalo. Kuliqiniso elingakanani ke khona lapho ukuthi khona olemvumo yokubulala abantu umuntu okugovernment? Ugovernment engabulala abantu akulahlupho, kuqondile. Beyikho yini elikutshoyo lokho bantu bezano? Ngoba siyabona kuyagigiyiswana, kuyachaywana, abantu bayalimala, kodwa sizwa abantu bezano bethi yikho okuqondileyo. Kambe ugodo luyawakho umuzi yini? Induku ayiwakho umuzi. Uyabunga ubaba onjani othembela kuphela ukuthi ukuze abantu abakho bebalali bekulalele ukuthi ubachaye kumbe ubabulale. Cela ukubuza khonapho line elaziyo elithi lazingcono okwedlula wonke umuntu.
Linjani hayi le bandla elibusayo leli akusinjongo yoku yesadak vele ukuhlukumekezwa kwabo kudala kwaqala, siyakwazi lokho. Namhlanje bazifihla ngesadak batshela ukuthi isadak kwenzakalani khona, nakhona ukuthi babophe abantu ubufakazi bungekho ukuthi bayenza udlame umithingo wedlame. Thina siyazi ukuthi ipolisi ngenjani le. Akithi bona njengoba babancwebe indlebe kumele bamele laba bantu bazoqala kuqala kube nobufakazi ukuthi ngempela bangudlame. So manje udlame lwakhona ngoba phela masulubheka luqalwe yibo laba bantu ababusana namaphoyisa abo, ngoba bona basuke bahlukumeze abantu ngento engenabufakazi emaseqinisweni. Akukho ubufakazi phezu kwalabo bantu ababoshiwe, abunabufakazi. And injongo enye futhi siyazi ukuthi bona abafuna ukuphikiswa ngokhandashi sa baqina amakhanda, kusho ukuthi nokugwala kukhona futhi kibo laba.
Akona abantu bakithi bazazele kubuye, ngoba asikaze sizwe ehangale ukuthi abantu bayachayisa imali njengalokhu okwenzakala emathebeleleni. Emathebeleni abantu badonetha izimali kuyenze kwasani zikolo, makliniki, yonke lento leyi abantu bazenzela ngezandla zabo emathebeleni. Eharale asikaze sizwe ukuthi abayagweza lokhu okwenzakala emathebeleleni. Umanje siyabona imigwaqo ilungiswa eharale kuphela, emathebeleni kakhulu konke lokhu. Uzwa nje utshelwe ukuthi okona abantu kabazilungisele indawo zabo. Hayi, shisho ubuhlungu lento eyenzakala elizweni lakithi. Ma uthi uyabheka ogawule ngendlela ababekhuluma ngakhona, kumanje bathini ngoba kulungiswa eharale kuphela? Emathebeleleni endaweni zakibo bahamba emigodini sengathi imlindi yamahombela. Indawo yonke emathebeleni ngamagodigodi, akulungiswa kulungiswa eharale kuphela, bathini manje?
Ningathi tshona njani manje?
Leyo ke bekuyimbono yenu linabalaleli bethu elisithumele yona nge-WhatsApp ku-Studio 7 khonapha e-Voice of America ese-Washington. Singakehlukani-ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umongameli Emerson Mnangagwa uthi kulabantu abaphiwa imali ngamazwe aphandle ukuba beqambe amanga ngelizwe bengafuni ukukhuluma okuhle okwenzakalayo ngesikhathi kulungiselelwa umhlangano we-SADC. Hayi-ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha Washington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara.